Izani ke ngizobe kusazi bona thina sayenza ama-primary elections ethu ngo-March saqeda salungisa yonke into. Thina njengebandla elibusayo njalo ibandla elihlelekileyo konke sekulungile sekufinyelele impela nje ilanga elangolwesithathu ukuthi siyoqedisa yonke into. Vele siyayazi into esiyenzayo njengoba silibandla elakhulula iZimbabwe ukuqothela izaphu nezane ezahlangana ngo-1987 ngoba izane iphiwe singabantu vele abakwazi into esiyenzayo asikuphumputhi lokhu sehayi thina sethumele ilanga kuphela konke sekuvuthiwe.
Sesike sabona kukhetho olwedluleyo kusiba lalokho esithi ngama-double candidates, uthola ukuthi ilunga lebandla liyabe lingasuthisekanga ngendlela mhlawumbe elinqotshwe ngayo kuma-primaries. Uthole abantu ababili sebebhalisele ukuncintisa ku-constituency inye bengabebandla elifanayo. Sisoze sibone yini kusenzakala ku-ZANU-PF lokho?
Lobo kuzanele liyazila kakhulu ngoba thina njengoba ngishitsho ama-primary sawenza ngo-March okutsho ngisele yona wonke umuntu obengasuthisekanga sokulungisekile kwahle kwahleleka. Asila thina into ethiwa ngama-double candidates vele akwazi kwenzakale ku-ZANU-PF. Into engenzakala ukuthi omunye umuntu angabe mhlawumbe engasuthisekanga abe sefuna ukuzimela eyiloko kuthiwa ngesiNgisi yi-independent candidate. Thina silakholokwana ngoba ungavele uzimele suyi-independent candidate yithi i-constitution ihle kutshele ukuthi hhayi usuzichothile wena wedwa emhlabeni lwe-ZANU-PF. Asifani nalokhu engikuzwileyo kukhulunywa ngumkhokheli we-TPC ubaba uChamisa esithi yena amalunga abo abangasuthisekanga ngokuthi kabafakwanga under i-TPC bengazimela bebe ngama-independent candidate. Thina asikwenzi kokwana lokwana yikho kutshengisela ukuthi labantu babengahlelekanga. Yikho phela kushiwo ukubana kona kuyafunakala ama-structures. Akula political party ngapha ngokuhamba ingela-structure. Ngonxa kure-structure uyabe ukwazi ukuthina i-reporting system yakho imikadi. Kodwa lokho okwabo ukuthi kuvulekile nje kuphela yikho kudala kunokwana ngoba yibo futhi abahlala besiba lama-double candidates izikhathi eziningi. Thina kubandlela ezanu-PF asilakho kunokho yinunu elingafuni lokuyibona.
Kukhetho khona ubona liqhuba njani ngoba siyabona umnotho kawuhambi kuhle. Alesabini ukuthi abantu abavele belivotela bengagcina sebevotela amabandla aphikisayo ngenxa yomnotho?
Abantu sebekubonile sebekwazi njalo ukubana umnotho ubulawa ngabomo ngabahlukuluzi bomnotho bona laba. Bavele bakwenza ngabomo angithi uyakwazi ukuthi nabake bakukhungathi kona bazathela ithelethele esishweni nasibulibela jetsha. Bonke lokhu yinto abantu asebevula amehlo bakubona.